nandi ungamhlukumezi mtshele ukuthi uyamthanda singabashayi labantu akusibona abantwana bethu izithanda zethu labantu abo sweetie bethu